Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo mhla ka 15 kuNkwekwezi 2023 ngoCape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe.
Tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akusiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simise umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu.
Uvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amathi aligugu ongekho emthethweni.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu onesambuzo ukusebenzisa eninjalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile amanzi aklini ukuthi abantu benathe ayadlubha ukuwadola.
Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBinga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka kwele Zimbabwe. Wethule lokhu namhla emhlanganweni ohlolisisa ukuhlawulwa kwezikwelete zeZimbabwe ezifika phose amabhiliyoni angamashumi amabili, $17.3 billion. Phakathi kwemali le eleZimbabwe lehluleka ukuhlawula inzalo yesikwelete lesi efika amabhiliyoni ayisithupha zamadola emelika, $6 billion. Abangena umhlangano lo abagoqela owayengumongameli wakwele Mozambique, uMnumzana Joachim Chissano, umkhokheli webhanga le-African Development Bank, bakhuthaze ele Zimbabwe ukuba liqhube ukhetho olukhululekileyo. Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usevale ngqi inkampani yakwele China ecatshangelwa ukuba yemba amatshe aligugu awelithium okungekho emthethweni. Lokhu sokutshiye izisebenzi eziningi zingelamisebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuvalwa kwenkampani yeBikita Lithium Minerals kuza ngemva kokuba kubotshwe izisebenzi ezilithumi lasikhombisa 17 ngeviki ephelileyo okuthiwa zatholakala zilamatshe aligugu ayisilinganiso samathani edlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3,700 tons ayefihlwe emaswingo. Uhulumende uthi uhlangothi olubona ngokuthengiswa kwamatshe aligugu olweMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe kumele lihlolisise udaba lolu. Umkholi womsebenzi eBikita Minerals uMnumzana David Mwanza uthi inkampani le kayivalwanga nguhulumende nyanga lokhu okothulwe ngabezindaba. Uthe icele uhulumende ukuba ivalwe okwamalanga ayisikhombisa ilungisisa okuhluphayo.
Hatshisi chokwadi kuti mugodi wedu wavara, asi nyaya iripo ndeyekuti tambomisa mabasa edu okugaya mabwe nokuda kuti pane zvatoda kugadzirisa.
Akusiqiniso ukuba umgodi wethu uvaliwe ukukona ukuthi simise umsebenzi ukuze silungise umsebenzi wezisebenzi zethu. Njengabantu abalandela umthetho, silandela umthetho wakuleli ukuze silungise lokho okufunwa ngumthetho. Unobhala omkhulu ugatsha lwezemigodi emaswingo lapho inkampani le etholakala khona uMnumzana Mashawu Muzira walile ukukhuluma leStudio 7 esithi kumele umsakazo lo ukhulume nonobhala omkhulu ugatsha lwakhe uMnumzana Onesimo Moyo, yena obengasabela ucingo lwakhe kanye nomakhalekhukhwini. Isikhulume samapholisa emaswingo Inspector Kulakwashe Dewa utshele iStudio 7 ukuba laba ababotshwayo basahlolisiswa ngoba udaba lolu lokulusezandleni zabo. UMnumzana Japhet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi okwenzakala kukampani le kuveza sobala ukuba izisebenzi hlukunyezwa okumangalisayo kumankampani emba amatshe aligugu.
kuba lemthetho njalo ekhangela indaba zokugebha ezaphansi ama minerals kuyini okufanele enterprise ikulandele. Le mthetho yesitshelayo ke ukuthi nxa usuwephulile lo mthetho kwenziwani. Singanika umzekeliso, ama inspectors nxa engangena ku enterprise abone ukuthi impilo yezisebenzi isengozini kumbe izisebenzi zisebenza ngaphansi kwengozi enkulu engebehlela.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Phineas Sibindi osebenza e-University of Zimbabwe kugatsha lwezomnotho uthi umnotho welizwe uthaphuzwa ngabanye abantu elizweni.
Into engicabangayo engiyibonayo lapha nge-move lethethwe i-government, ithethe i-move against ama-criminal amancane. So i-government eZimbabwe ngeyikwanise ukuthi ihambe against full force against ama-China ngoba iyasala izagcina yehlelwa ngokwayehlela uGaddafi. Manje uGaddafi wayicinenge labangani abamvikelayo.
Inkampani yamaChina eSinomine yathenga inkampani kulabo ababengabanikazi abakole German ngemali efika izigidi ezifika phosa amakhulu amabili amadola eMelika, $180 million, ibile zisebenze ezifika phosa inkulungwane 860. Akasanelisanga ukukhuluma nabaqondisi benkampani le abadabuka kwele China. Ngimele 27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Usomlomo wedale lePhalamende umnumzana Jacob Mudenda usanda kuvimba ukuba kukhulunywe ngodaba lwefilimu yeAl Jazeera olesihloko esithi Gold Mafia oluveze ukuba kutshontshwa igolide eliningi okumangalisayo kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuba badlelana lomongameli Emmerson Mnangagwa. UMnangagwa uyakuphika ukuthi udlelana labantu laba. UMudenda owale ukhuluma leStudio 7 utshele idale leli ukuba kule komiti yedale lePhalamende esihlolisisa udaba lolu. UMudenda uthi kungeke kwenzakale ukuba idale leli likhulume ngokwebiwa kwegolide lona lile komiti ehlolisisa ukujontshwa kwegolide okwavezwa yi-Al Jazeera. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixhume umnumzana kucicaphulu omele idale inkulumane yedale lePhalamende.
Ngeviki eliphelileyo ngolwesithathu, u-Honorable Chibaya lo Honorable Bithi abe-CCC babuza umbuzo ePhalamende. Bebuza bethi i-question of national importance, umbuzo oqakathekileyo elizweni. Bebuza ngendaba ye-Gold Mafia, lokho okuthiwa inotho yelizwe iyakhuquluzwa ngabantu abalutshwane. Igolide lelizwe liphuma ngama-suitcase lama-trunk every day lisiya emazweni atshiyeneyo. Abantu bethatha imali yelizwe befaka ezikhwameni zabo. U-Speaker of Parliament wasemisa idebate naleyo.
Phulubona uzani u-Speaker kuyini owenza ukuthi avale udaba lolo?
Esithi yena indaba isakhulunywa yi-Public Accounts Committee. Umbuzo usiba lapha. I-Public Accounts Committee yi-committee yendlu yepharlamente. Indaba yakhona yahamba njani ku-Public Accounts Committee ingarifeywanga yindlu yepharlamente? UMudenda nguye ongabakwazi ukuthi indaba esiku-Public Accounts Committee indlu yepharlamente ingakwazi. Ngokubona kwethu thina sibona ngazani u-Speaker of Parliament wayevala indaba. Indaba enjalo esikhulunywa elizweni lonke jikelele ephathelene lemali eningi kangako kumele ivunyelwe ukuthi ikhulunywe ePhalamende. Abantu balalele bezwe babala amahansard, balandele idebate kuphume incazelo ukuthi kwenzakala kanjani ukuthi elizweni elinjengeZimbabwe imali okumele iye kuZulu iye kwakha izibhedlela lezikolo ifake imigwaqo kanti isifozoda ikhambeke idliwe ngumuntu oyedwa kumbe ababili kumbe abathathu. So thina siyakusola kakhulu indlela, siyayisola indlela u-Speaker abamba ngayo i-House. Isiloyiso sethu ukuthi ku-next parliament we need u-Speaker ovela from a different tradition ovumela abantu ukuthi badibhethe izinto.
Umnumzana kucacaphulu kukudale lePhalamende besixoxa laye eseHarare. Sehlulekile ukuxoxwa ngodaba lolu lo mphathintambo kwezemigodi. Uhlangothi lukahulumende olwezempilakahle luthi sokuqhamuke umkhuhlane wohudo esigabeni seBhinga. Abantu abaningi esigabeni lesi bakhala ngokuswelakala kwezambuzi lamanzi ahlanzekileyo. Bathi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngamandla. UNokuthaba Dlamini uzethulela lolu daba.
Abezempila kahle bathi kulabantu abathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo abalaliswe eBinga District Hospital. Abathathu laba kubikwa ukuba ngabesifazana abadabuka emaphandleni agoqela eManjolo, okuyikho osekudala ukungahlaliseki kwabomongikazi bakulezi ndawo besesabela ukumemetheka kwaleli gcikwane eselichithe ilizwe lonke njalo labulala abantu abangamachumi amabili lanhlanu 25. Umnumzana Joel Kabuza omele iBinga South edalele eParliament uthi bazizwa belokwesaba kulandela ukulaliswa kwalaba abasalinde ukuhlola ngokujulileyo kusetshenziswa i-rapid diagnostic test engekho kulesi sibhedlela.
I-challenge esilayo emakhaya ayisiwo wonke umuntu olesambuzi sokusebenzisa, and njalo amanzi aludubo nxa lingananga izulu noma linile, amanzi aklini ukuthi abantu benathe ayahlupha ukuwadola. So yikuludubo esingabe sabela ukuthi kungamemetheka masinya nxa ukuphuhlala lo kungakhofeba ukuthi kukhona. Sibe kwazi njalo ukuthi iBinga nje njengemat north yonke intazimanga kuhle esibhedlela. Ama-village health workers lamanesi yebo bengatshela abantu ukuthi khangelanini umkhuhlane lo, libona ukuthi liyawuvikela, but awuvikeleki nxa abantu bengela ama-toilets bengela amanzi. So information abantu bengabalayo, kodwa kulento kufanele ngabe ugovernment yazenza, ngoba so first time yokuthi sibe le cholera sake sabalayo yabulala abantu abaningi. Akwazi esaba the same cholera wabulala abantu abaningi iBinga yonke especially esaba. But from that time kwakufanele ukuthi ugovernment ngabe kuyathatha indlela zokuthi ibone ukuthi abantu baba lamanzi aclean, baba lama-toilets, kube lama-programs okuthi wonke umuntu abe lesabhusekayo.
Unkosikazi Lekiwe Phuthi oyi-village healthcare worker esigabeni semanzi asiya eThinde laye ugcizelele kumazwi kaGabuza.
I-challenge ngamanzi okuwatha banatha ndawonye lenkomo nabathwezi kakula okuthi ngabe kumelela abantu besakhele ama-toilet noma benike wona ama-village workers angakhona la kana ma-toilet izi ibe dokotela.
Abacubungula ngenhlalo zabantu abeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ngomnyaka ophelileyo bethule umbiko othi izakhamizi eziningi esigabeni lesikazila sambuzi. IBinga kwabikwa ukuthi inani elingamachumi ayisithupha lasikhombisa lilenswelo kulokhu kulandela ilupane lecholocho. Kodwa ophethe isabelo seMathebeleland North, umnumzana Richard Moyo, ulandulwe ngazikhalazo lezi. Ubuye njalo wengeza ukuthi uhulumende usezihlomisile ukulwa laleli gcikwane elizweni lonke jikelele. EZimbabwe sokutholakale abantu abangamakhulu ayisichiyagalolunye 900 belegcikwane lohudo, njalo kubiwa limemetheka kakhulu eManicaland, Matabeleland South kanye leHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubike njalo ukuthi abangamachumi ayisikhombisa lanhlanu 75 balalisiwe ezibhedlela ezichiyeneyo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBinga, ngingunokuthaba Dlamini.
Singangena kusigaba esilandelayo, siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ibutho lakwele-Sudan lihlasele ngendizamtshina ezithwele imibhobho emikhulu abakucele le-Rapid Support Forces namhla duzane lesibhedlela esikhulu se-Khartoum. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba amacele alwayo azama ukukhomisana umlotha, kodwa kukhanya kusakude phambili ukuba bembeke phansi izikhali. Umongameli William Ruto owele Kenya uthi iziphathamandla zikarhulumente kwakumele zingenele kungakabulawa abantu abedlula amakhulu amabili abatholakale befile duzani ngesakhiwo sokukhonza uNkulunkulu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uRuto kuzonde okumangalisayo ngodaba lolu. Umnumzana Dramani Mahama wayengumkhokheli wakwele Ghana usekhethiwe libandla le-National Democratic Congress ukuba ancintise ukhetho lukamongameli oluzayo. odokotela abelapha abadabuke indebe abakunhlanganiso ye-Operation of Hope sebesesibhedlela seMpilo General Hospital lapha belapha khona abelesimo lesi kungelanhlawulo, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela laba abafike eMpilo Hospital ngeviki ephelileyo kulandela ukubuyela kwelemelika kwabanye babo abafika kuqala bathi baqhuba kahle uhlelo lolu. Udokotela Jennifer Mora okhokhela uhlelo lolu eZimbabwe uthi sokulabantu abaningi abayelatshwe elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2006 besungula umsebenzi lo kungela nhlawulo. Udokotela Mora uthi baqala ukuhlinza abantwana abalendebe ezidabukileyo kusukela kwabalenyanga ezintathu zokuzalwa. Inkosikazi Sikhangele Mguni okhokhela abongi labanye eMpilo Theatre uthi abantu ababhekane lohlupho lokudabuka indebe kumele bafike esibhedlela lesi.
I-cleft palate, ukuqhezuka phakathi komlomo, lokhuyana kuyaphambanisa umntwana ekudleni, ekumunyeni, and kuyayenza ukuthi umuntu abe hitshwa nxa esidla. But nxa ese-operatiwe kwavalwa lokhu kuyancedisa ukuthi umuntu uyabe sesidla kuhle, kungabe kungakhanyi phandle kodwa nxa kuyabe kukhona kuyaphambanisa khona lapha ekudleni. So ama-conditions lawa ke a-operatwa ke mahara khona lapha eMpilo Central Hospital. Ngabe Operation of Hope esilabo ngalesi sikhathi baqalise ama-operations abo nge-Sunday mhlaka-7, bazagcina nge-Friday mhlaka-19.
Unkosikazi Gladys Muzamba osuka eBhinga uthi umntanakhe u-Andile Muzamba obelendebe edabukileyo esanda kuhlinzwa okwamanje ulungiswa ukuthi dabuka phakathi komlomo.
Ngambeletha angalesilima uvulekile umlomo. Manje ngabuya sebothwa kulamadokotela ayalaphayo. Ngabuya lapha eTown Empire bamthunga ngatesi right. Ngatesi senyimbuya futhi uthiwa athungwe ephakathi aqediswe.
Unkosikazi Griabeth Dube osuka eGwanda ubuye lendodakazi yakhe uUnathi Dube owazalwa elesilakalaka lendebe edabuke kabili.
Wayelehlupho lemlomo phezulu, wayezidabuke kathula kethatha. Ngemva kokubuya eMpilo ngabuya ngazomthungisa ngayemgcina ekhaya. Kathe singibuye nizomchekisa phakathi emlonyweni, bathe bazamkhangela ngesandi.
Esinye isakhamuzi seWange unkosikazi Charity Mobe olethe indodakazi yakhe uGracious Maphosa uthi umntanakhe ube munyanzima. Isakhamuzi seWange uBeauty Ndlovu uthi indodana yakhe uObadiah Mukuni oleminyaka emine yokuzalwa owake wahlinzwa icleft lip lo nyaka bamlungise iphalete.
Ekuqaliseni last year wayele-cleft palate, kathi abamlungisa phezulu i-cleft, kathesi sebemlungise okungaphansi iphalete. So semuhle seqedisile ukulungiswa kathesi. Abanyala abalo abantwana abanje bengadondi bengadideki enhliziyweni yabo, kuyalungiseka loku. Kuyabongeka, so into ente enzima yinto lula kakhulu. Hambani emaklinika bazalinika uncedo lokuthi khona lingabuya ngapha lizathola uncedo lokulungisa abantabenu.
Inhlanganiso ye-Operation of Hope iqhuba umsebenzi ofanayo eZambia, eMalawi lakwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Inkokeli etshiyeneyo ingene umhlangano omkhulu namhla eHarare we-African Women Leaders Network ibike ukuba selisemuva kakhulu inani labesifazana abaphatheka kwezombusazwe eZimbabwe. Umebisigama usethulela lolo daba.
esethula umbiko wakhe okubonisa isimo kwezokuphatheka kwabesifazane kwezombusazwe lobukhokheli. Umgcini sihlalo weZimbabwe Gender Commission unkosikazi Margaret Mukanana Sangarwe uthe lokhu lisilela inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe elizweni kiwo wonke amabandla ezombusazwe.
It is my hope that this event will come up with concrete strategies that can still be used to address the multifaceted challenges that women continue to face as they aspire for political leadership.
Umphathintambo ogatsha lukahulumende lwabesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi kumele kuguqulwe lokhu.
Uhlangano lolu uqakathekile ngoba ukhuthaza omama ukuthi babe yingxenye yepolitics yedevelopment yeZimbabwe lakubusiness yeZimbabwe. Lokho kukakatheke ngokuthi omama yithi esibonayo okwenzakala kuma families la kuma communities ethu.
Lokho kusekelwe ngonkosikazi Karenyi Kore, omunye wabasekeli baka mnumzana Nelson Chamisa kubandla le Citizens Coalition for Change.
So I prefer you, our young women, maybe also value the issue of seniority.
Umongameli Emmerson Mnangagwa embikweni wakhe awethulelwe ngomsekeli wakhe uretired General Constantine Chiwenga uthe uqakathekile ukuba zingajahwa inhlelo zalolu hlobo lanxa zimqoka ekuphakanyisweni kwabesifazane ukuthi bangene labo kwezombusazwe kanye lakwezinye inhlangothi zobukhokheli. UChiwenga uthe kuqakathekile ukuba abesifazane basebenze labesilisa ukuze kulungiswe izikhalazo zabo.
This is one of the fastest ways to change the narrative for women in all sectors.
Lomhlangano ngokuqala ukuqhutshwa kweZimbabwe selokhu kwasungulwa iAfrican Women Leaders Network ngomnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingoMavis Gama.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ibandla leMTCT libuyele namhla emthethwandaba lapho eliphanyeke khona. Udaba lokuba kulahlwe imingcele yonke ezasetshenziswa kukhetho oluzayo lonyaka ngoba kayidetshwanga ngemfanelo yiZimbabwe Electoral Commission. Umthethwandaba weConstitutional Court usanda kulahla udaba lolu usithi kaluphanyekwanga ngemfanelo enkantolo. UMnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMTCT uthi babona engani udaba lolu lulomkantsho.
Sibuyele njalo enkantolo ukuze kuyethethwa njalo indaba leyi esiphakamisayo eye delimitation. Ngokuthi ekuphumeni kwethu ku-Constitutional Court asiphumanga ngoba imicijo esasiphakamisile yatholakala ingalamkantsho mhlawumbe Constitutional Court. Okwenzakalayo ukuthi Constitutional Court yakhangela okunye nje okumayelana lokuphathwa komthetho esingakuthi ngama-technicalities, indlela umthetho osebenza ngayo. Inkantolo ke le yagcina inqume ukuthi thina sasicele izinto eziningi eyayingelalungelo yokuthi isiphe zona nxa kuyikuthi besibuye kuyo direct okunjengokuthi okunye kwakhona iConstitutional Court yayisithi akukho constitutional yasizo zinto ezikhuluma ngeconstitution. So sibuyele eHigh Court sihambisa imicijo efanayo, sisethula okufanayo ukuthi abazwe nxa sisithi bona i-delimitation le ekhona ngeyobutsotsi. ukuthi kungani sesithi delimitation lengi yobutsotsi. Nxa siqeda ukubethulela ukuthi delimitation lengi yobutsotsi sesibacela ke ukuthi bayibeke eceleni leyo delimitation. Kwenziwe delimitation engasiyo yobutsotsi elandela okukhona.
Ye nxa kukhuluma nge delimitation lapha baba Dube akucace sibili ukuthi abantu bakuzwa ukuthi ukhuluma ngani.
Sikhuluma ngemngcwele yama constituents lama wards. Thina njengabe MDC sibona ngani le mngcwele iyenziwe ukuthi iZANU PF nje iziyenzele umathanda izinqobele kungela hlupho kungela challenge. So beyintshintsha abantu bebaphosela lela le abantu begcina bengasakwazi lokuthi kwenzakalani okungekho emthethweni. So sifuna bakutshintshe lokho balandele i-census eyokugcina eyabakhona. I-census ibe yiyo echoyo ukuthi abantu nxa sebebaningi inani elingaka sebengayenza i-ward, abantu nxa sebebaningi inani elingaka sokungaba yi-constituency. EBC baqoqa ke abantu leyo delimitation eqotho ilandela i-census hathi le eyayenziwa emaofisini eZANU PF besenzela ukuthi ubani wabamthandayo anqobe, mhlawumbe ubani thizena bangamthandiyo kuyiZANU PF yakhe yakhona anganqotshwa. Besenzela njalo ukuthi bancindezele ama-opposition parties wonke jikelele. Silokudana ke ukuthi abanye ku-opposition baye ngabantu bathi hayi bazalunqoba ukhetho lunjalo luqiliwe, kodwa thina njenge DC bandle selibe khona oweminyaka nyaka siyakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi unqobe ekhethweni olungamiswanga kuhle. Kungakho siqina sibili ukuthi siye court singaze simelele ukuthi ukhetho lubuye kube lemgoqo ezasivimba ukuthi sinqobe bese siqale sokukhala kanye labantu ababesivote.
Womlunzana Witness Dube ubona ngokwethulwa kwemimpiko kubandla le-MTCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzora. Besiqoqa laye eseHarare. Ye, njengomsakazi kaZulu sike sikhangele olunye udaba olungani luphethwe ngabantu emlonyeni sonke isikhathi khonapha-ke kuFacebook ye-VOA Ndebele. Lapha-ke sike sethula udaba lokuthi kulabantu ensindi ranch emathetsheni duzane leGwanda asebegebha igolide ezibayeni zabantu, eziphaleni, ezindlini lemasimini. So abantu abaningi baphendulile sibili okumangalisayo. Omunye wabo ngumadodana Dube othi amapolisa adla labo labotshekeja bayekeleni begubhe phela endaweni ezijeneyo. Kuzobuya-ke omunye njalo ophenduleyo lapho nguFreedom Nkululeko uthi mina ngikwami ngilijawunda futhi ngilitshetshe eliphezulu uma kuthwala ebhadla. Ngithi ezilongezi bengatshontshi besidla izithukuthuku zabo kabagebhe kalitshaywa ilitshe kumangalise abantu bazuze umkude. Kodwa bengagebhi phela egumeni lomuntu hathi phela lapho asikufuni. Abanye bangala sibili ukuthi khona kengikukhulumayo kodwa mina nginguvodloza kadawu ngiyavuma. Ye uthi vumani madoda. Kuzobuya-ke ulimukani nyathi uthi hayi bo dawu ungatsho njalo abantu akumelanga bengene emzini yabantu benze khonokho-ke abakwenzayo. So-ke siyabona ukuthi hayi sesidonsile namhlanje so sikhuluma ngakhonokho okwemgude. Singagqibi uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa sikhangele ebesilazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kuzaqhutshwa ukhetho olukhululekileyo lonyaka eZimbabwe. Kuvalwa inkampani yabadabuka kwele China okuthiwa yemba amatshe aligugu ongekho emthethweni. Kuqhamuka umkhuhlane wohudo eBinga. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa-ke singakathi sihambe kule live talk phela lamhlanje engakhohlwa. Siqoxa ngokulatshwa kwabantwana indebe zomlomo njalo-ke abantu laba basempilo hospital lapha bayelatshwa khona. Abafisa-ke ukuthi bahambise abantwana abalendebe ezidabukileyo njalo-ke bonke-ke abalomlomo odabukileyo, abanye balezilakalaka ezidabukileyo lokunye okuthiyeneyo, lilakho ukuthi lihambise abantwana khona ngale phela empilo hospital bayakwelatshwa. Lingakhohlwa njalo ukusithumela incwadi ye-email kukelly edin studio 7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. So le ye-WhatsApp yethu lingakhohlwa ukuthi lingene khonapho lisithumezele elisithumezela khona. kuthi kwamanje ayisikhathi sesidliyongumangoye olivalise emoyeni ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.